Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela kustudio 7 ngesonto mhla 20 kuhlolanja 2022 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leCitizens Coalition for Change selisungule umkhankaso walo ugedo oluzayo. Amabandla ezombusazwe akhuthazwa ukuba akhankase ngokuthula ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lilungiselela ugedo lwama-by elections.
Ungakhangela u-section 67 we-constitution upha abantu ilungelo lokuthi bangene kulamaqembu baphume bangene kulana bakhankase bengavikelwanga.
Uyakhala owesifazana osebalekele indoda okuthiwa idlongula abantwana labazukulu.
Udabulani fuza abantu bekuphazamele sibili ngibe sezandleni zomthetho. Abantu bemthetho besebenzi zomthetho.
Abahlala esigabeni semakorokoro eMangwe bathi kumele undoda lo asuke endaweni leyo.
Ucela amandla ukuthi nandingcedise ngoba lo mfana uqale 92 esabamba abafana.
Zalethulela izamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umongameli webandla leCitizens Coalition for Change uthi asuze avume ukuba ibandla lakhe liqilwe kukhetho lwama-by elections. Kuliza kwenziwa ngenyanga ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Do you remember? I can't remember. I remember.
Umnumzana Nelson Chamisa wethule lokhu namuhla eZimbabwe Grounds elokushini leHighfield eHarare ngesikhathi ibandla leCCC lisungula umkhankaso wokhetho lwama-by elections. Uchamisa ubonge kakhulu abantu abaphumelele ukuya emhlanganweni lo loba bebevinjwa ngamapholisa. Abanye babo bagcine behamba uma ngomude besuka esidunguza lezinye indawo ukwenzela ukuya kuza uChamisa esethulela uZulu umbiko oqakathekileyo wama-by elections. UChamisa uthe wamnika amadlabuzane ukuba asebenzele uZulu kulandela ukuhluthunelwa kwebandla leMDC Alliance ngumnumzana Douglas Monzura nabanye bakhe.
Mazwaya wayifunga kutonga wathi bona vakafunga kuti vanga vairiga.
Uchamisa usole kakhulu amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa othi kasoze abuse ilizwe leZimbabwe. Omunye okhuluma emhlanganweni lo nguBenon Ncube okhuthaze abatsha ukuba bebhalise ukuvota njalo bavote.
Zimbabwe kumele abantu barejiste ukuvota ngoba yikho lapho oqalisa khona ukudecide ifuture. Nxa ungarejistanga ukuvota it means awuvotanga and awulalungelo lokucomplaina or lokusuggesta because ukule chance yokuthi ukwenze wasiyekela especially abancane.
Unkosikazi Ellen Chiriedenga umsekeli wawabona ngomsebenzi wabatsha kubandla leCCC uthi ibandla leli lizanqoba kukhetho oluzayo.
Athina sizanqoba ngoba abantu njoba besukume ngokunyenyi babo.
Ibandla leZNPF lalo belisungula imikhankaso namhla ezabelweni ezimbili. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ubesesabelweni seMalondera utshele abalandeli bebandla leli ukuba bevote ngobuningi babo ukhetho oluzayo. Umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZNPF uthi iqhubekela phambili imikhankaso yabo
yokuqala khona ukusitshengisa ukuthi u-2023 uzabe enjani sizahle sibone ngawo ama-by elections ethu. Ngathi konke kuhamba kuhle sibili.
Ukhetho lwama-by elections luqhutshwa ngenxa yokuthi ibandla likamnumzana Douglas Monzora ele-MDCT laxotshisa kumakhansila kudayela ephalamende labo ababesekela i-MDC Alliance eyayikhokhelwa ngoChamisa engakasunguli ele-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungula ezombosazwe zithi akumelanga kube lodlakela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho. Bakhankasa ngamandla abazancintisa kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ingcwethi zombusazwe zethule lokhu kulandela imbiko ethi kulabanye abantu abahlasele abakubandla leCitizens Coalition for Change, labanye njalo abakubandla elibusayo eleZANU-PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo ukhuthaze abalandeli bamabandla ezombusazwe ukuba bekhankase ngokuthula ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Omunye wabasola abadala udlakela ngumnumzana Efi Dlela Ncube.
Ungakhangela u-Section 67 we-Constitution upha abantu ilungelo lokuthi bangene kulamaqembu, baphume bangene kulana, bakhankase bengavinjelwanga, bazikhethele labo abafuna babe ngabaholi babo, ukansila, usenetha, uMP, upresident bengavinjelwanga, bengazanga bethuselwa. Kanti ke njalo u-Section 58 we-Constitution ubapha ilungelo abantu ukuthi bangene emaqenjeni bazivumbele amaqembu abafuna ukuwabumba bengazange bavinjelwa, bengazange bethuselwa.
Uncube uthi abantu akumelanga bekhahlanyezwe ngesikhathi sokhetho.
Kufanele abantu bakhankase bengavinjelwanga, bengazange bethuselwa, bengazange batshaywa, bakhankase kuma-television, bakhankase emaredweni, bazibambele imihlangano yamarali lakho konke bengazange bavinjelwa. Yiyo idemokrasi leyo. Hayi isiyaluyalu sokutshana sokuthuselana lesi esisibonayo. Ayisiso esihambisana ledemokrasi, senza ukhetho lungakhululeke.
Umnumzana Mlindelwa Mancitshana laye oyingcwethi kwezombusazwe uyakusekela lokhu.
Njengoba betsho ukuthi nxa isisifa iyaqhatsha, sokuyokuphela kwezinsuku zakhona, bayazizwa labo ukuthi hayi lapha sesikhamekile, basazama nje ukuthi bathi bathi kodwa sokuzinsuku zabo zokugcina. Sokungasimangalise kakhulu lokhu abakwenzayo abadala, ngoba izinsuku zabo sezimbalwa ngalesi sikhathi. Lapho sibona khona umuntu wonke esefuna ukuthi alubana izinto zingaguquka, sibone elinye icele elitsha leli ukuthi lona lisiphatheleni.
Elinye njalo ingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Abigail Mupambi okunhlanganiso ye hashtag this constitution uvumelana laye.
And like another year asokuqalisile violence, i-hate speech, intolerance, toxicity, abantu bayaxabana.
Umnumzana Elifasi Mashaba okubandla leZANU-PF uthi kumele abantu bonke bekhankase ngokuthula.
Sokubuhlungu ke ukuthi khona abantu sithina sithi lapho abantu bayakhankasa phakathi komuzi sebe-athakwa ngamatazi la awe-GPC ne-MTC. Asidingi ukuthi thina sibe lokudla umzwane, kodwa singathini pho njengoba vele into le-violence ivele i-DNA yabo. Kodwa thina sifuna ukuthi izinto zibe-peaceful, odliwe agxile kuhle.
Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwa ngesikhathi selehlile inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Umkhuhlane lo usubulele abafika phose 5,386 elizweni kusukela ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemaphandleni namhla sisemakorokoro eMangwe, ukula bantu bafuna kubotshwe isakhamuzi okuthiwa sadlwengula abantwana labazukulu okwenza umkakhe afulathele umuzi ayehlala kweleBotswana. Indoda le uNdlovu uke wabotshwa wahlala entolongweni okweminyaka emibili. Izakhamizi zithi uqhubekela phambili edlwengula abazukulu njalo ukhuthaza ubukhohlakali obumangalisayo esigabeni lesi. Sehlulekile ukukhuluma loNdlovu lamapholisa ngodaba lolu. Omunye wabantwana bakaNdlovu usanda kubotshelwa ukudlwengula isihlobo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lonkosikazi Dabita Mtobi Moyo Ndlovu wabalekela umuzi wakhe wayahlala kweleBotswana.
2007 ubaba uNdlovu sedlungula umntwana. Ngoba sekuyisisi sizabantu sithi umntwana lolu isisu. So umntana ngathi sengizothi isisu umntana eyalo. So abekhaya sikhona ungcono umntana lo simhambise enkambeni khona ezayakhona ukuthi umithi sombani. So zase sithatha umntana lo sihamba la ekhalanyolwe lo bhutwana. Umntana sifika ke sikhona ukuthi umithi sengundlovu. Bamvalele abona esitokisini wahlala siyo esitokisini. Wasuka uye plumbe kaze wayaphenduka. So abakibo kandoda mina bathi khona
Uyakhala lo mnumzana Frank Ndlovu, umnye wabo kaNdlovu.
Ngicela amandla ukuthi nandincedise abantu bezimbabwe ngoba lo mfana uqale 92 esabamba abafana. Uthe kusabhekele lothi loke bamba abafana waze wathatha umfazi. Uthe esethethe umfazi ngayibona abantwana bekhula, waqala wazalisa umntanakhe owefirstborn womntwana. Abantwana lokhu emphindelela ngokuya ngokuya walandelisa owakhe owesi-2. Indaba leyo yalokhu isiye emaphoyiseni, elokhu umfana ebanje phuma. Kwakhanya ukuthi umfana usefundise manje nabantwana ukuthi bevule izindlu zabantu betshontshe, nokuthi usefundise abantwana ukuthi berepe abanye abantwana. Sicela ukuthi umthetho ungenele kakhulu. Induna yethu lapha nguwobhoto, lesicela ukuthi lisisize impela lapho undodalo kasafunakala esigabeni.
Sicoce njalo lo nkosikazi Kontibile Ndlovu Phuthi, ukansila wesigaba lesi.
Wadlengula umntana wakhe wakuqala wakuzalisa umntwana, waphinde wesibili wamzalisa umntwana, waphinde wathi kubona laba abantwana abazalisileyo wabamba futhi umzukulu wakhe ongu-grade 2. Wabotshwa, uthe ebotshiwe zukuzuku zambona esephandle, uyawona imakhorokhoro yonke, uhambe yona izinto zabantu engena ezindlini, thatha lokhwana lalokhwana konke akulaa nto elungileyo emakhorokhoro. Kodwa kukhona yikuthi kakaze simbone ingalo yomthetho imqinisela umthetho njengabo bonke abantu abawonayo. Abantwana labo sebesenza khonoku akade ekwenza, sebe umntwana wakhe userepha omunye umntwana. Okubuhlungu yikuthi umntwana mncane ngiyosevalelwe ejele, yena engumuntu omdala ongiyofundisa laba bantwana ulokhu ezihambahambela phandle. Sicela uncedo kakhulu ukuthi abantu bilisisize ngalo baba. Malingasibambela yena nje awuze umthetho ukuthi uqhuba ngayiphi indlela, ngoba asisakhululekanga emakhorokhoro. Abantu abethu sesesaba ukubathuma, sile irrigation evuliweyo, abantu abethu abangamankazana sesesaba ukubathuma. Sokuhamba thina zalukazi engadini kuyasebenza, sesaba ukuthuma abantwana, sesaba yena labantu abakhe. Umama wabantwana sowazathatha abantwana wababalekisa, abanye wabasa eButswana, laye wabaleka since from 2017 engekho ekhaya, ebalekisa abantwana ukuthi basenkingeni ngana lo baba. So thina esikucelayo nje ukuthi lisincedise kuyena lo baba ingalo yomthetho imvalele njengokuba sike saba lawo mpela sazama ngazo zonke indlela izakhani zazama ngazo zonke indlela ukuthi bayembophisa kubaba uchief uhobhodo kodwa ekubochiseni kwakhe kuchief akuzange kwaba le action ethathayo kwathi kugcina sazoba babe sithi ubaba uchief sithi kula muntu oqochwayo esigabeni akula muntu oqochwayo esigabeni yena akakambone elecala
lokhu kusekelwa ngumnumzana Alpheus Ndlovu ojabuka emakorokoro
usebotshwe kanengi lo muntu kanengi elokhu ebuya siyacela ukuthi umthetho udlale indima yawo siyiwadi 17 before sithatha umthetho ezandleni zethu sicela ukuthi kulungiswe khonoko lisincedise khonapho lo muntu ahambe futhi angathuthiswa kutoya kwesinye isigaba indawo emfanele ijele
sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lenduna uhobhodo kanye labosobhuku okwamanje izakhamizi zixoxisana ngokumele zikwenze ngokushesha ebulenjini bokuxhumana obeWhatsApp le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Umkhokheli wakweleBritane umnumzana Boris Johnson uthi ilizwe lakhe lizafakela umnumzana Vladimir Putin umkhokheli wakweleRussia labanye bakhe izizezo zenodo ingahlesela ilizwe leUkraine ujohnson wethule lokhu ngesikhathi umongameli Joe Biden wawale melika esithi uPutin uzimisele ukuhlasela ilizwe lakweleUkraine uBiden ukhangelwe ukuba uzakhulumisana labakunhlanganiso ye-United Nations namuhla ngokwenziwa nguPutin obelolonga ibutho elisebenzisa imibhobho yenyuklia elerussia lithi akumelanga eleukraine lingena kumanyano we-north atlantic treaty organization kumbe i-NATO idamu elikhulu ele-grand ethiopian renaissance dam elakhiwa ngele-ethiopia emfuleni omkhulu ublue nile likhangelwe ukuba lizaqala namuhla ukubhedla umlilo kagetsi sokusele kancane ukuba lakhiwe ngokupheleleyo idamu leli okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko kwezamasiko namhla u-Ezra Jesus Banda uxoxa nomnumzana Edmos Baloyi isakhamuzi sentaba zinduna ubaloyi ukhala ngokuswelakala kwenkokheli zomdabu ogoqela uFelix Nhlanhlama Ngwendiweni induna yesigaba lesi sonke siyakwazi ukwehlela uNdiweni osebhilithani okwamanje
yihlihluhlupho esibili ngayimali asilayo siyaphikhaya
nxa likhuluma labaphathi benu-ke bathini ba
isingazi kwezizigaba ngoba abaphathi baseselabo thina kwesethu isigaba emitawunina sikabulaba lo mphathi umphathi wethu walala
ubani
umabhela
wayeyinto
wayengumphathi wethu
usitshela ukhansila
ukhansila yi-one umkhabo umkandla sisuke khonapho isigaba sinye
omunye umphathi omkhuma ngonjalo
unyathi abeyisigaba bakomgobo abakomgobo ngale
abakahuzi
walala
abakahuzi
yengusubhuku abakahuzi kundle zabo ukuthi omele abambe induku yakwabo umbani
induna-ke
induna yalala layo
ukhayisa
osewathathayo
umbani
wayekhona umntanakhe uFelix so asikwazi ukuhlupho bani uhambile la England ngiyabona sekudlula iminyaka emibili emithathu engakaphenduli
selanduna selabosobhukuselanduna
selasobhuku kithi lapha ebhekeni
akungeke ufa komunye
umele abe khona ngoba yisinye isigaba isebhekeni silo mphathi waso kule qembu langale elakokhumalo lalo lesigaba salo kuzokuya ngapha imbelezi lomkhokheli wayo ngapha isigodini silomkhokheli ehholo kulomkhokheli njalo njalo kusiyala emafanisi thina ngala sizintandane siyapha
lizwe ongalitsho kona lokubo uFelix ukuthi babuye ekhaya uthini kubo
Hayi siyathokoza ncabe buye kuba siyabe sizazi
umcele ulalele khona lengilandi
ulalele siyamcela ukuthi abuye azosimela lolu hlupho kumbe lokho okwamkhubayo thina kasingeni indawo kulawo kulokho akulungisene
ngokwenduna le
induna yethu thina sifuna induna lapho
uyokhethwayo
uye wakhethwayo sifuna induna ngoba wayela ulayo umne wabuthambo emakhula layo kodwa ke Tambo lokho wahamba wahamba engilani ubaba sasisibona ukuthi kusho ukuthi wahle wabamba yena lufelix ukuthi azosibela ngoba sendo lwethu ngokuthi sibe le nduna manje sizayo ukuthi siyenze njani induna siyelayo siyahamba yahamba engilani nakulokuthi kumbe kukhona abakubumbayo kona ngale lo Tambo siyakubukela sikhumbula ubaba undiweni ngendlela induna yabo ubaba sizalwa lapho emndweni enduna
lapha nizwe umnumzana Edmos Baloyi isakhamuzi sentaba zinduna ekhupha lo ezatshisa sibanda besentaba zinduna lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo sibe sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhona libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi njengoba sesingene inyanga esibili kulomnyaka ka 2022 ngifuna sikhangele umbono esilawo ngempilo zethu ngifuna ukubala ku Habakkuk chapter 2 uthi yena inkosi yasingiphendula yathi bhala umbono uwenze ucace phezulu kwesibhebhe ukuze ogijimayo awufunde kuqakathekile ukuba ungabi lezifiso kodwa ube lombono abantu abanengi ababa lezifiso yikho lapho kuba lomehluko lombono isifiso yikho kwathiwa izifiso zika-amukela isifiso yinto oyabufisa ngenhliziyo ukuthi yenzakale kodwa ke ungabi lamacebo okuthi leyo nto ingenzakala njalo ingafezeka njani ikanti umbono kuyabe kuyisifiso yebo kodwa isifiso esilamacebo okuthi singafezeka kanjani yikho lapha sibona okokuqala inkosi ikhuthaza uHabakkuk ithi yona bhala phansi umbono lolawo into yokuqala nxa ulombono yikubhala phansi kumele ubhale phansi ukuthi kanti vele wena ubona uNkulunkulu wakubizela ukuthi wenzene empilweni uNkulunkulu kabizelanga umuntu ukuthi adle isitshwala ahambe ayelala avuke ekuseni ageze izandla njalo adle isitshwala ayelala kodwa uNkulunkulu udale wonke umuntu wafaka phakathi kwenhliziyo yakhe umbono njalo wamfaka lento esingathi yona uNkulunkulu abe thume ungabe umbani lobani okumele ayenze lapha emhlabeni ayifeze ayiqede siyakwazi ukuthi uJesu umbono ayelawa wawusegcekeni ukuthi uze emhlabeni ukwenzela ukuthi azosindisa labo abalahlekileyo ngakho siyananzelela ukuthi ukusindisa labo abalahlekileyo uJesu kazange aphonge ukuthi ngiyafisa ukuthi nizabasindisa kodwa siyakwazi ukuthi waba lombono waba lecebo lokuthi uza kuye esiphambanweni ngabe esiphambanweni uza kufa njalo avuke ukuze labantu basindiswe kodwa siyabona umbono kaJesu ukuthi njalo waba lombono ukuthi adinga abafundisi azabafundisa ngokuthi basale belandela indlela zakhe ngakho nxa ulombono kumele ubhale phansi ucace kube gcekeni ukuthi kanti vele ufuna ukwenzani udubo lwabanye abantu ukuthi umuntu uyafuna ukwenza izinto ezine ebambe lapha chiye ngaqedi ayebamba ukunya kubamba chiye ngaqedi umbono seyeqile wagijima waya kokunya chiye futhi ngaqedi kuyabe kungacaci ukuthi ufuna ukwenzani okokugcina emfuna ukukugcizelela ukuthi isikhathi esiningi nxa silo mbono ayisinto evuka isiyenzakele yinto engathatha iminyaka eminingi ngakho lapho siyabona uHabakkuk ekhuthazwa uNkulunkulu esithi lanxa uphuza ulindele ngakho ke lawe uNkulunkulu ukuvizela ukuthi ube lombono ngempilo yakho. Unginika lingqobe namhlanje. Nga ukhangele wena ubona ngani uNkulunkulu ukuvizelene.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba ngegama lika Jesu senithandazela abandlaleleyo ukuba banike isineke sokuba nxa sebezwisisile umbono obaphe wona bekwanisa ukuwumelela ukuzifezeke. Njalo kulabo abalokhu bengazwisisi ukuthi ubabizeleni, ngiyathandaza uba moya engcwele ukhulumisane labo ubasize bekwanisa ukuthola njalo lokuzwisisa ukuthi ubabizeleni uNkulunkulu ufuna benzeni lapha besaphila ngegama lika Jesu. Amen.
Bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Ngweza batsha namhla kwezathisa sibanda uqoqa loJulian Ngwenya.
Sawubona sinyana, unjani?
Yaphila.
Ngamla kumbani?
UJulian Ngwenya.
Julian Ngwenya. Kani umntwana omncane leminyaka?
The 18 years.
Le 18. Umntwana lo lengayi?
The 1 year 3 months.
Ngizwa.
Uyisuse kuwe.
Lona uma ngabe kahle.
Eku.
Ndawa zinduna ke ukulanda.
Abashaya ugogo
balumama. Ungabo gogo.
Gogo khona.
So lapha ke ngiyakubona lapha usemncane isithupho laso.
Isithupho sika baba yeso singeza ngakhayi usingiza ngehlo ukuthatha ibhedi.
Bathini bathi bakuninqa ngela sithupho saba.
Eh bathi hamba ethatha isidingo ibe isithupho somzali wami.
Ngona bazali.
Abazali bangikhona omunye lomunye omunye ule so ukuthi ngesithathe sokwehlulela.
Umama.
Mama usegoli.
So wathi wena baba mama esesi egoli.
Eh.
Wokuthiya wena.
Eh.
Ubaba mama.
Ngokwazi.
Ubaba mama.
Eh.
Kuzanje mina baba mama.
Ah ngiyafisa ukuba mama.
Yafisa ukuba mama. Kanti uzohambile ngalithisa emgwaqweni engaka ubelethe umntwana. Kuhlungu kuya nga
ngiye Charlotte
kulani kwani
ngiya lela kula nje ngokusukuzana ngisasa ngiya thatha abana abangoko
ufuye thatha abana wakho
eh
ana wakho banga
base kubase gogwe uanti wami khona
uanti andu uzalobana
uzalo baba
kwenzakalani wangazikile bagcina uanti
akula umuntu ongahlala
Kwanto kukaseko la.
Hayi uyaphila kho ukuthi ngani uyaba abuse abantu.
Uyaba abuse. So wena nje ngisise omdala nje bathatha.
Ngithi bezohlalela kugogo ngani.
Ugogo simtholile la ohlala egogwe.
Mhm.
Suthola ugogo la.
Eh walomama.
Uzala umama. Wena ungahlala ugogo uzala umama kudala.
Sase ngakwasithunga.
Swamthola.
Eh.
Wathaba ubona ugogo wakho.
Eh.
Mhm. Ufundile hamba lesikole?
Eh.
Ocina phoma.
Tofofo.
Ngizwa la isikhathe bani.
Ngabhala singisithwe.
Ngabhala isithwe. Ngo-2020.
Eh.
Intana isikole.
Eh.
Ucina bani ntara?
Yime ngimsupporta.
Usupporta ngani wenzani?
Ngiyahambe ngihambe kwantini sahlawula.
Umsehlawule. Impilo yakhona impilo enzima le. So banakho kathi sithi vele ngokubachiye bebodwa sibalanda. Nxa ubalanda uthola umntwana nje ilanga lichisa uhamba 12 kilometers ngenyawo. Kambe kuba nokuziba onganana.
Ah, kuna plan kulokuthi ngishaye khona lekhaya ngebodwa.
Lapha lizwe uEzra Jesus Banda ixoxa loJulian Ngwenya. Bese intaba zinduna. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ivesi lazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selisungule umkhankaso walo ugido oluzayo. Wolivalelisayo ngugido ube.